uhlelo oluhlanganisa inhlanganiso ezingu-5 ezimathebulelendi ezigoqela iBulawayo Progressive Reservation, iBulawayo Agenda, iNational Youth Development Trust, iWomen in Leadership and Development leHabha Trust. So uhlelo esibe lalo nge-weekend beluyikulontsha uhlelo lolu thina sijonge ukukhuthaza izakhamizi ukuthi zihambe zenzeni ziye-register zixoxisane kathesi sesikhathini sokhetho ukwenzela ukuthi kungabe lodlakela. So njengoba sikwenzile nge-weekend le kathesi sesizayo ukuthi inhlanganiso yenhlanganiso njengayabha ukuthatha siyakwezeza inhlelo ngaphi eMangwe iBulawayo Progressive iyayezeza inhlelo koBulawayo, iBulawayo Agenda layizabhodi iye kubonkayi kubolupane leyonwajiti layenze njalo le-wife layenze njalo bese sihlangana futhi ngelinye ilanga sesenza okunye okukhulu futhi.
Nxa usukhangeleke wena inhlelo lezi ungathi ziyanceda yini?
Ziyanceda kakhulu Gibbs. Okokuqala inhlelo lezi zincede ukuthini sifuna ukuzama ukuthi abantu besuke ku-culture ye-violence, abantu bengene ku-culture yokuxoxisana. Sithi masiyavota umuntu singavotela umuntu ngenxa yokuthi siyamzonda kumbe siyamthanda, simvotele ngenxa yenhlelo zakhe asipromisa zona. Okwesibili esikwenzelayo ukuthi nxa abantu laba sebekhethiwe duwe khonoko abakukhulumayo siya kuvideo fithi basikugcine bese sibabuza ngelinanga ukuthi kathi nalasithembisa lokhu seliyenzeni kuyini okwenzayo ukuthi livele lifeze lokhu elasithembisa kona. Okwesithathu ukuthi i-leadership yama-political parties beqalisane phansi bexoxisane kungabi lo muntu njani ozaba nguye othovela ukuthi kube lodlakela esingakuthi i-review mechanism.
Kodwa nxa sukhangeleke amabandla abuya yini kunhlelo lesi?
Ngendlela ekwenze ngayo nge-weekend abuyile i-MDCP ibikhona, i-MDC ibikhona, iMabambo ibikhona, leZaphu ibikhona. So bonke bekhona ngenxa kokuthi amabandla ade singawazange siwabize akhona lawakhululekile ukuthi esitshele ukuthi hhayi lathi sikhona sicambe sibize ehlelweni lenu siyabiza kodwa kathesi bonke bengani babuya kungela problem.